Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesine mhlaka 27 kunhlolanja 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende weZimbabwe usehlulekile shuwa asikhulumeni iqiniso. La kubona ngapha ukuthi nginje ngingumbalisi, angiholi, ngihola iTubob. Bese kuthiwa kuTubob yena le yabangiholisa yena, ngikhiphe futhi eyinye.
Abantu abaningi bathi uhulumende kumele alungise umnotho oqhubeka ubhidlika, hathi ukuvula amavinkili okuthengisela abezomvikela ukudla ngentengo ephansi.
Kumele kube lezinye indlela ezingancindezeli thina ama-ordinary citizens ezokuthi bekhulumela ngazo kuhulumende wethu ukuthi lapha yaphambanisa khona belungisise bengancindezeli ama-ordinary citizens.
Inhlanganiso ye-Broad Alliance Against Sanctions ipha uhulumende weMelika isikhathana sokuthi esule izijeziso zenotho owazedisa inkokheli yeZANU-PF.
Ukukhwelethwa kwezimbi kungumlando omkhulu, ama-ambulance kungumlando omkhulu, yonke lama-retail nje konke kungumlando omkhulu, njalo angikwazi ukuthi sizakwenzani.
Ikhansili yakoBulawayo ithi kayisenelisi ukuqhuba inhlelo zayo ezithiyeneyo ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota. Umkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethule ugwalo olunezinto ezingamachumi amabili athi kumele zilungisiswe ukuze ukhetho oluzayo luqhutshwe ngendlela esuthisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi lithi uhulumende kumele alungise umnotho welizwe oqhubeka ubhidlika, hathi ukuvula amavinkili okuthengisela abezomvikela ukudla ngentengo ephansi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abakhulu belomsakazo weStudio 7 bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ufuna ukuvula amavinkili la. Abantu abaningi behlupheka ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe leZimbabwe. Bathi bephula inhliziyo ukuthi uhulumende ufuna njalo ukuthi izisebenzi zithathele omunye umthelo we-tax okukhanya engani imali yakhona yiyo ezosetshenziswa ukuvula amavinkili amasosha, amapolisa labanye abazomvikela. Bathi akuncedi lokuvula isikhwama semali yezisebenzi zikahulumende esizabizwa ngokuthi yi-Civil Service Mutual Savings Fund esakunceda izisebenzi. Omunye wabathala ngodaba lolu ngumnumzana Obert Masaraure okhokhela inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ.
The Garrison Shops initiative is not a product of consultation.
Amavinkili la abasitshelanga ngawo sikholwa ukuthi nxa befuna ukwenza loba yini ngemali yethu kumele bakhulume lathi njengesisebenzi. Njengesisebenzi asisoze sikuvumele lokhu. Yindlela nje eyokuntshontshela ezinye izisebenzi ukuthabisa ezinye kuzaxabanisa izisebenzi kuphambanise ukwenziwa komsebenzi.
Omunye njalo wabakhala ngokuvulwa kwamavinkili abezomvikela lo mthelo we-tax unkosikazi Mavis Chuma ohlala eMavuku eHarare.
Uhulumende weZimbabwe usehlulekile shuwa asikhulumeni iqiniso. La kubona ngapha ukuthi nginje ngingumbalisi, angiholi, ngihola iTubob. Bese kuthiwa kuTubob yena le yabangiholisa yena, ngikhiphe futhi eyinye ihambe iyefidimu le yesotsha. Ngithi kumfida aphinde futhi ayethenga ukudla ezitolo ezichiphileyo. Ayi, angingazi ukuthi uhamba njani sibili, siswele abameli.
Umnumzana Kidon Shoko unobhala ubona ngezisebenzi kubandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Uthi kuyamangalisa okwethulwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Okumangalisayo yikokuthi khona kanti nxa sekwenziwa izitolo ezamasosha ezizabhadalwa ngabanye abasebenzi, yindaba enjani yona le? Lake layizwa khonapha emhlebeni ukuthi khona kulabanye abasebenzi ababhadalela abanye. Even kumakhampani eZimbabwe la akula obhadalela omunye.
Kodwa umele abatsha kubandla leZANU-PF umnumzana Munashe Mduta uthi silungile isinqumo ethethwe nguhulumende.
Into yama garrison shop iqhakathekile kakhulu. Sikhangele ngoba kuyatshengisa ukuthi uhulumende uyakwazi ukuthi izisebenzi zakhe ezihlanganisela laba bebutho, laba sesipholiseni, laba semajele balezifiso zokuthenga izinto, bethenga izinto ezingaduriyo. So into le iyaba protector kakhulu ngenxa yokuthi izitolo ezabe ziphakathi kwalapha abasebenzela khona.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezimali uMnumzana Mthuli Ncube uthi bazozama ngamandla onke ukulungisa umnotho obhidlikayo, loba nje inhlanganiso ye-International Monetary Fund isamba kwethula umbiko othi ilizwe leZimbabwe lizayihluleka ukuvuselela umnotho. Inhlanganiso le ithi eleZimbabwe lithinga imali eningi yokuphandela uzulu ukudla okudale ukungavuni kahle eminyakeni emine edluleyo, kanye nobukhohlakali okumangalisayo ikakhulu kuhulumende kaMnangagwa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kobulawayo khona uzulu waleli dolobho ukhala ngokufanayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabachothoza isinqumo lesi ngumnumzana Efincube, unobhala wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Ungaboni ilizwe selilezitolo ezakhelwa amasotsha kuphela ukuthi wazathenga okuchiphileyo uzulu omningi asale endlaleni elamba. Kutsho khona ukuthi ilizwe seliphelelwe, sekusesayilomu, sekufile konke. Akulandlela yokuthi uvuse ilizwe ngokwakhela izitolo amasotsha wodwa kumbe amapholisa wodwa kumbe amanesi wodwa. Izitolo zonke zimele zithengise intengo efanayo elingene yamukelwa nguye wonke umuntu, elingene wonke umuntu, hayi lokho sekusenzakala. Kuyabonakala ukuthi uhulumende secitshelwe, selahlekelwe kakhulu ukuthi angawuvusa kanjani umkhono welizwe leZimbabwe.
Umbalisi ofundisa edolobheni leli unkosikazi Sikhangele Ndebele uthi kudida ingqondo okwethulwe nguhulumende.
Isinqumo lesi esithethwe nguhulumende njengamahlabezulu thina sijabule ngoba sinje lathi singama-civil servants, but leholo esilihola aleneli. So why kumele abanye abantu bethenge into zichiphile, thina abanye kumele sithenge zidule? Kade ayisiyo baba wethu yini? Anti uba kumele linganise. Kade alright, even ungaso-civil servant, laba abanye abangaphandle labo benzeni? Hhayi, kungcono ukuthi kuhlalelwe futhi phansi becabangisise ngendaba le.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ngqabutho Chabalala uvumelana laye.
Le ndaba yokuthi amasosha abe le ndawo yayo yodwa yokuthenga, ngibona ukuthi indaba ehlakaniphileyo kakhulu. Ngibona lapho ugovernment uphambanise kakhulu ngoba le nto ayikho fair. If amasosha esibalesayo isitolo, lamapholisa ezabalesayo isitolo, bonke abantu abasebenzela ugovernment bezaba lezitolo zabo ezishiyeneyo, o abazali balaba bantu babethenga kuphi?
Lo mnumzana Nkosi Fuzwayo uthi uhulumende kumele abekwazi ukuthi ngowabantu hatshi amasotsha kuphela.
I-government yethu itshengisa ukuphelelwa ngalokhu efuna ukukwenza. Ayinakaneli umphakathi oyiwo oyivotelayo, oyiwo oyifakayo kulesona sihlalo. Khangela amasotsha kuphela, ngoba ukuthi bebekwazi ukuthi bona bayi-government yomphakathi hayikhona oyamasotsha, abakuboni konke lokhu. Lapho batshengisela ukuthi bona uMthuli sebehlulekile ukuthi belungisile izwe lonke, so sebelungisele imuli yabo bona. Lokhu asikho ukuthuthukisa ilizwe, lokhu ukubulala ilizwe, ukuqamula njalo ilizwe, futhi ukuthi abantu bengabi nokuzwana, ngoba abantu basebebona amasotsha, basebebona ama-enemies.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Sebenzile Mpofu.
Singabatwa bakhe sonke, akumelanga ukuthi anika amabutho namapholisa wonke. Sonke singabatwa bakhe, umuntu umzali lapha labantwana kumele abathrithe okufana naye, angathrithe abanye ngcono kulabanye. Ngokuthi singabatwa bakhe sonke, akulamunye singabuya sekhalaza kuye.
Abakubandla leZANU-PF bathi bayakusekela okwethulwe nguhulumende, besithi kuveza ukuba wenza okufunwa nguZulu. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abakhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF asebehlale phose umnyaka wonke phandle kwamahofisi esigodlo seMelika eZimbabwe Sebephe iziphathamandla zikahulumende weMelika incwadi eveza ukuthukuthela kwabo phezu kwezijeziso lezi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga enhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions bahambise incwadi le esikolweni seMelika izolo besithi kumele uhulumende kamongameli Donald Trump abaphendule kunsukwana ezilandelayo. Incwadi le eyepetition yamukelwe ngobona ngezombangazwe esikolweni seMelika uMnumzana Jeremy Presto othe uzayinika uhulumende wakhe. Kachongo ukuthi uhulumende kaTrump uzakwenzani ngodaba lolu. Obona ngezokwethulwa kwemibiko kunhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions, uNkosazana Salingoni uthi benze lokhu ngenxa yokuthi izijeziso lezi zikhahlameza uZulu, hathi inkokheli yebandla lezanu-PF.
Sesibona ukuthi ama-sanctions la ukuthiwa a-targeted ahala any benefits kithi. So besibuza i-government e-America ukuthi isitshele ukuthi njengoba besithi ama-sanctions lawa a-targeted, how have they benefited us thina njengama-ordinary citizens.
Ilizwe leMelika lithi inkokheli yebandla lezanu-PF yephula ilungelo likaZulu njalo yehluleka ukwenza ukhetho olubalulekileyo sonke isikhathi. Ibutho leZimbabwe labulala abantu abambalwa ngomnyaka 2018 lanyakenye ababejengisela emgwaqweni. UNkosazana Ngoni uthi ukukhahlanyezwa kwabantu akuqali ngebandla lezanu-PF lohulumende kaMnangagwa.
There is no perfect election even khona ngale America. Kumele kube lezinye indlela ezingancindizeli thina ama-ordinary citizens ezokuthi bekhulumela ngazo kuhulumende wethu ukuthi lapha yaphambanisa khona belungisise bengancindizeli ama-ordinary citizens.
Abasekela amabandla amaningi aphikisayo bathi iyamangalisa imibono yeBroad Alliance Against Sanctions ngoba uZulu ukhahlanyezwa ngabalandeli bebandla lezanu-PF lohulumende kaMnangagwa. Kodwa kulabanye njalo abasekela okufiswa yinhlanganiso le abagoqela abakubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe. UMnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule unobhala jikelele webandla leli uthi lanxa beyisekela limbono yeBroad Alliance Against Sanctions eyokuthi kumele zesule kokuphela izijeziso lezi, uhulumende laye kumele alungisise umnotho obhidlikayo ukuze abantu bakwele Zimbabwe bathole impila kahle.
Uhulumende weZimbabwe okhokhelwa yiZANU-PF kumele akhiphe laye ama-sanctions awethesa abantu bakithi. Ngalokhu sitsho ukuthi kunengi uhulumende weZimbabwe okumele akulungise ukuze impilo zabantu bakithi zitshintshe.
Uhulumende weMelika lamalunga edale leSenate Foreign Relations Committee bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi izijeziso zenotho zibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe. USenator Jim Rick okubandla lama-Republicans loMnumzana Chris Coons okubandla lama-Democrats abakuhlangothi ledaleleli ele-Subcommittee on Africa and Global Health Policy bathi kumele uhulumende kaTrump angayekethisi izijeziso lezi ngoba kakukabile nguquko elizweni selokhu ibutho lasusa esikhundleni owayengumongameli umuyi uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Sebecele abaphathintambo bakahulumende ukuthi bakhuthaze uTrump ukuthi afakele abanye abakubandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho besithi bakhahlameza uZulu okumangalisayo. Lokhu kusekelwe nguMnumzana Daniel Mulukele, isikhulumeli sebandla le-MGC elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa.
Sithi sicocela sendaba yikungabi lababusi abakwanisa ukubusa uZulu kakuhle, ukuba lababusi abangamasela abatshona betshontsha inotho yesizwe. So thina njenge-MDC sithi kawuqale ngokulungiswa into zamalungelo abantu, ukuphila kahle kaZulu.
Abakubandla leZANU-PF bathi bayakusekela okwenziwa yinhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions. UMnumzana Mabutho Moyo ongumsekeli kanobhala jikelele obona ngezokuhanjiswa komsebenzi ebandleni leZANU-PF uthi kumele zesulwe izijeziso zenotho lezi.
Indaba yama-sanctions indaba ephilayo, ikakhulu abaphikisayo be-opposition bafuna ukuzama ukumbambatha, kodwa besazi ukuthi ama-sanctions alimaza uZulu wonke jikelele.
Uhulumende kaMnangagwa usanda kubambisana lenhlanganiso ye-Southern African Development Community emkhankasweni wokuthi kwesulwe izijeziso zenotho. Ingcwethi kwezombangazwe zithi lokho okwenziwa libandla leZANU-PF yikuvala abantu amehlo ngoba kulobukhohlakali obumangalisayo kuhulumende kaMnangagwa obenza umnotho welizwe ungathuthuki ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ikhansili yakobulawayo ithi ukusilela kwamafutha ezimota elizweni sokubangele ukuthi imise okwesikhatshana inhlelo zayo zokuchitha izibi, ukulungisa izititshi ezidubukileyo kanye lokuthwala abagulayo. Embikweni wethu lenamuhla, ikhansili le ithe izaphathisa kunhlelo ezimbalwa kuphela ezivalisa ezengozi zomgwaqo abesifazana abazithweleyo abamele baye ezibhedlela ngemva kokuhlolwa emakliniki ekhansili la kwezinye inhlelo. Ngalokho ikhansili ithi abahlali bedolobho bengathembi yona kodwa bazidingele okunye okokusebenzisa, yona isazama ukuthola amafutha epetulo ledizili. Unkosikazi Patricia Chabalala ongumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association utshele osithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi lokhu kuyadanisa ngoba ikhansili isanda kuphula imithelo kuleli dolobho.
Ukukhwelethwa kwezibi kungumlando omkhulu, ama-ambulance kungumlando omkhulu, yonke lama-repairs nje konke kungumlando omkhulu ngoba kuvika le mkhuhlane labekhulu. So kungumlando omkhulu ozahlukuluza ama-residents. Njalo angikwazi ukuthi sizakwenzani, kodwa njengoba sokusiqondile ukuthi kuzamele sibambe kakhulu, sinazelele, sigcinane, kube lalokhana okuthiwa yibuntu ukuthi siyabe sincedisana njengama-residents.
Ukuthi ukuthi umuntu abe yacela kumakhelwane ukuthi amthwalele omunye wakhe esibhedlela,
kati ma besuleni ukhansili futhi ukhansili ukhozile phela ama-rate akhe wonke angitho abantu bazaqalisa ukubhadala khathesi imali ezinkulu njengathi ngaphenteko masabe sibhadala ama-239 e-service deliver. Kati izabe siye ngaphi yona le 239 ukuthi ichave khonapha apho sithi thina sizibonele khona? Yikho kuzaba nzima kakhulu ngoba kakhathesi kunzima, iyaphuza i-ambulance bese sathi ucina ucele umakhelwane ukuthi akuncedise. Bena bazayithatha ngaphi nje lisiyele umakhelwane labomakhelwane?
Lanxa kunjalo ikhansili ithi sadinga amafutha lawo okuhambisa, mhlawumbe iwathole kube ngcono.
Ngayizawathola ayenzi kumele ibone ukuthi iyawathola ngoba kushuthi kuzaba nzima kakhulu ngoba ubona amaphampazi esephenduka yonke indawo. Amaphampazi yinto eyabibe engcekeza yona le ukuthi omunye nxazeke egula idalia la uyayithatha nxa usuhambelele pampa kumbe ugisinga wahlala basikwale wabizambe ungananzeleli. Ukuthi ikhansili kumele idinga, kodwa phela ikhansili mntanami ikhwezi yama-retire ukuthi yena linyanga nje sifakwe 239 kamba ngeke ncedise yini ukuthi singanzeli kuleyingxaki? Malutshwana yini kuyikhansili njengoba selevunyelwe ukuthi bakhweze? Ngoba vele bengakhweza sizazama ngakho lento ukuthi sibhadale, labantu bazazama ukubhadala futhi bona bayathina lamanye amazwe njenge-South Africa bayathina le-South Africa bayathina labo abhadini labo bani bani, but ngeke bekhulumisane labo njengoba sebengabafoyo wabo lalaba abantu ukuthi abike besincedise yini ukuthi singathola ikhiyeke engangena koBulawayo senze ama-service delivery ethu abe lula ngoba vele ngiyakwazi ukuthi yonke i-service delivery ile mota isine mota phakathi wayibize kusebenzeke lula kuhambe.
Unkosikazi Patricia Chabalala ngumsekeli kamgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7. livestock lamhlanje sixoxa ngamavinkili okuthengisela abezomvikela impahla ngentengo ephansi lobunzima obubhekane lozulu. Thumelani iWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Amankampani amakhulu alamabhizimusi kwele China athi akhangelele ukuthi lonyaka azalahlekelwa imali enengi ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kwele China. Kulabantu kwele South, kwele Sudan asebe esabelweni se-Tafu. Abathakazelela ukuthi owayengumongameli omnumzana Omar al-Bashir uzamiswa emthethwandaba we-International Criminal Court esetheswa amacala okuthi uhulumende wakhe wabulala abantu abaningi kuleyo ndawo. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla wethule ugwalo olulezinto ezingamachumi amabili ibandla leli elithe kumele zilungisiswe ukuze ukhetho luka-2023 luqhutshwe ngendlela esuthisayo kungela kuqilivezela. Izinto lezi zigoqela ukuthi iKhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission kumele idilizwe kubunjwe entsha ezasebenza izimele kungela kungenela kukahulumende. IMDC ithi njalo imithetho yonke kumele ihlelwe ngendlela ehambelana lesisekelo sombuso welizwe njalo kuqedwe udaba lokuthenga amavoti ngokudla ethi kwenziwa iZanu PF. Ithi njalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kumele zivunyelwe ukuvota njalo impumela yokhetho yethulwe phakathi kwesikhathi esifitshane ngemva kokhetho. UChamisa uthi ukungena kukhetho izinto lezi zingalungisiswanga kuyabe kuyikudlala ngesikhathi ngoba kusobala ukuthi bandla leZanu PF lizaqilibezela. Kodwa abezanu PF bathu Chamisa lebandla lakhe nxa befuna izikhalazo zabo zilungisiswe kumele bangene kunkulumo zikamongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yamabandla amancane eze Pollard. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo lelunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Uhlupho lwaseZimbabwe ngolwe-illegitimate namabandla wonke akuPollard avuma wona ukuthi athi uMnangagwa wanqoba obusemthethweni kabala dispute lomnangagwa lezanu PF yikho balaphana ukumncedisa ukuthi babuze semncedisa benjalo sibona kungaphumi lutho ngoba bonke lomnangagwa wabo ba-illegitimate akumelanga ukuthi nga uMnangagwa ukhona phansi. So-ke nxa benjalo thina singena ngaphi-ke kuleyo ndaba ye-Pollard thina sifuna ukuthi siqale kukhuluma lomnangagwa silungise ukuthi ndoda amavoti ethu lana amanipulethwa wakunika amavoti wawungelawo wawina kuthini ngakho senzani sisiya phambili. So sehlukana khonapho ngokuthi khona laba bantu bathi bona umnangagwa wanqoba thina sithi hayi umnangagwa zangeke anqobe waluza
Yebo kunjalo yini Ndlovu, ikulungiselela ukhetho elikwenzayo lokho.
Lokho sikwenzayo sikho kulungiselela ukhetho, sikhuluma ngokhetho oludlulile luka 2018. Ubaba uMalaki Nkomo ngiyakwazi ukuthi umuntu ozisisa izinto zomthetho lezo. I-court, i-Supreme Court kayizange ithi Mnangagwa wawina, kayizange itsho njalo. I-Supreme Court yathi MDC ngathi sithi liqibelelezelwe, lisanini ubufakazi. Ubufakazi lobu sibufuna ngendlela yama-V11 ayiwo kwakubhalwa khona ukuthi kuthola amavoti angaka. Lingathatha ubufakazi bona oba ama-V11 yikho esezacubungula khona udaba. Ezongulingalulethanga-ke lingalethanga ama-V11 ke kunzima ukuthi sithi larotha. Kodwa ngokutho njalo bathi ukuthi izanu-ke yawina Mnangagwa wawina. Thina sase sikwazi ukuthi singaphakuyevula ama-V11 basebegijimile ba-interfere lawo ayesele poison ama-V11 lawo ayevalelwe. Yikho sayala thina ukuthi avulwe. Sase siletha-ke ama-issues ayesegcekeni ukuthi athi zethu li-announce ama-results azaba ma-strategy yena. On its own fundamentally kuyatshengisela ukuthi hatshi kukhona obungahambi kuhle. Sasikhangela isinqumo esiphume eMalawi odade bashilo ukuthi yebo kambe asingeke sithi kube lokhu rodwa kuthile kumbe kulo ndlela ikhetha okungahanjiswanga ngayo. Kodwa-ke ngendlela esibona lokhu redwa ngayo ama-Afrikaans lapha emafomini kuyatshengisela ukuthi ukhetho azange impumela yangikhona ikhethwe kuhle. Ngabe kwavotwa kuhle, ngabe kwahamba njani kuhle, kodwa impumela amanamba akhanya ngani aphela. Yikho kumalaba wathi yena silethe ama-V11 ukuze alalele udaba lwethu, asinike isinqumo esesifunayo. Kodwa sathi thina ama-V11 lawa singeke sithi alethwe njengobufakazi ngoba agcinwe yi-system yezanu phela. Yikwetha kwalayo.
Sigqiba Nkomo khonapho, nxa iPollard isebenza mpela iphumelela, kuyini eselikwenzile, kuyini esikwenzile?
Ngibona ingani inkulumo ziyaqhubeka ziya phambili kule nhlelo eziningi ezikhangelele ukuthi bahlanganisa osomabhizinisi bakhangele wonke umuntu weZimbabwe ongabe la elakho afuna ukuthi akufake laphana kube ngumbono ukuthi singathuthuka kanjani. Ngibona ungani ibandla le-ZANU-PF kanye ndawonye le-Pollard laphana esebe kudingayo ukuthi wonke umuntu obona ukuhlupheka kwabantu ekwazi ukuthi lo mbono ulesifanela sokuthi laphana singabopha kanje, laphana sikhulule kanje ukwenzela ukuthi i-economy yethu iphakame iye phezulu. Asihlanganisi ndawonye. Ungananzelela esikudingayo thina lebandla le-ZANU-PF khona ukuthi khona abantu beZimbabwe ababuye sikhulumisane sonkeni singakhethani ngemhlobo kumbe ngombala.
Umnumzana Malaki Nkomo wake waba ngumeli we-Insiza South edale lephalamende njalo ngowebandla le-ZANU-PF obexoxa endawonye lelunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inengi lithi uhulumende kumele alungise umnotho, hathi ukuvula amavinkili okuthengisela abezomvikela ngemali ephansi. Kwanele olivalelisayo, ngintungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.